indlala inkulu ngumzana kandi lapha abadala sebehlala sibe le nyanga eyikhwana eyikhwana about 4 months bengawutholi umuntu lowo wabadala we-social welfare kuthi labana labo abangakafinyeleli iminyaka efunakalayo ukuthi umuntu ethole ku-social welfare labo ama-prizes emphuvu ezitoro sesedula ama-10 kg $30 so ukuthi uthenge i-50 kg nxa ule muli sekunzima sibi ayindlalo ikhona ibathwalise nzima abantu especially umsukulo wangukuthi lapha edete ukusiye ezofika kuwonke ngale ejambeki lesikhathisibi ukuthi abantuakutholi imali yangkhona ayibonakali ukuthi babe bekwanisa ukuthi bezithengele emashoti
khona emasimini akulela kudobhayo ngitsho ngitsho
emasimini vela akuzange kutholakale lutho izulari nanga le ndlela eyathi kuzonge emasimini kade kungelalutho sibili azange lapho ukuthola lokhu hawu okuncane akuzange ukuthi abantu bevune kubuye emakhaya ilekuyana kade kuphelele ekuwoseni lokufeza nje ngumumbu lowana but hhayi kade kungelalutho sibili le
manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunatha
izifuyo endaweni zethu lapha kochejou magoli dingani ziyangena phakathi lapha egemu lapha yikho lapha ezidla khona ezinye ziyakuya izifuyo zisidla laphana edete utshani bukhona sokutshiyene le ndawo lapho bayevela khona eriseva laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phanzi kwaphuma utshani awulutshwani kakhulu so atleast siyakwanisa ukuthi zitshole ubutshani okuthi isikhathi zingafisa kobonovemba zipungisa then kuthi amanzi bayazipombele ezibhuranini lezi zisaphuma amanzi but ezinye izibhurani seziwomile kakokade
manje ubona ungani kusiyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya uhulumende ngasikhuluma labo ko-GNB kukhanya basalungisisa basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le red leaf masinya but nxa bekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okunye ukubona ukuthi ukudla nxa kungatholakala kuzafika lapho kulabantu njani in terms of i-transportation and then sometime tshela ukuthi hhayi lungisa ilist yakubuyela e-GNB GNB bayekuthi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafaki imali ye-transport kuya kumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofika kodisemba novemba hhayi vele asiboni ukuthi singazafika kuse because even okwakathesi hhayi abantu balambile uyambona even umuntu ekuhamba ingakakutsheli uyabona yabe ukuthi hhayi vele iyakhuluma okuningi mayelana nendawo zendlala zona lezi eyitholakungenezi so indlala ikhona kuyabe kunzima kakhulu okokuthi ize nezikolo kulama-drop out ngikhuluma kuzele ndawo endlala because umntwana ukuthi ekuhambe edistance ephenduke ebuye ezehlala engazanga uyaprifera ukuthi ekunye ngasahambe isikolo
khona ezikolo-ke kunjani siyasizwe ezinye indawo ezifana labobhinga besithi bona amatisha kawasekho kunjani khona ngapho esigabeni
esigabeni amatisha akhona amatisha akhona but uhlupho lonalolo ukuthi amanye amatisha angikhona akhona wona lawana amatisha lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi yazi hhayi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngisithi ngake ngingazama ukuthisikhulumisana labe-public service commission ayibo ba-responsible le ndawo ye-deployment yamatisha ngibatshela ukuthi you-find ukuthi isikolo siyabe silo-teacher oyi-one ofundisimeeten teacher form 1 up to form 4 so uzazibuza ukuthi teacher yena lo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form 4s ama-form 1s lawo they need i-good foundation students. So uyabona ukuthi ama teacher ayashota. Public Service Commission la iyayithi iyanikwa a certain number of teachers to deploy. So ama teacher, of course, labana kade bekhona abadala ncane kuya kubuzwa ukuthi bafinyelele yini ukubuya benza ukuthi akulamali. Bavuyile bathi okunambileyo lokuyana kokuthi abanamandla entenzini wawona abawuthabeli sebelizipassion mean lokuswelakala kwemariko noko bayakhona ona siri bakhona nje bathi bayakhona ona ukuthi imali ilutshwane.